Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlanga na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 31 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu nge-COVID-19 izolo. Uhulumende uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyikuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-grade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance uMakomborero Haruzivishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa umthethwandaba uthe kumele akhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2073 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane laya kunkulungwane phose ezinhlanu 4,997. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 6,394. Kuthi abahlatshwe esibili bangu 8,040. Abahlatshwe esithathu bangu 326 kuphela. Uhulumende uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyikuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-grade 7 ayikaphumi. Kodwa uthi labo abaya kuform 4 lo-form 6 bazavula ngomvulo njengalokho obekuhleliwe. Kumbiko awethule izolo ntambama, uhulumende uthe njalo abazali abafuna ukudingela abantwababo indawo kuma-boarding schools kumele baye kuwebsite elekheli ethi www.emap.co.zw. Lapho izikolo ezizakhetha khona abafundi ezibafunayo nxa impumela yemihloliso isitholakala. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Jabalala.
Baphinda bakungamakwa amaresults abaphumi atsho vele fasithi ukunyaka kuphela amaresults abesephumile ngabe bamakile bakhupha amaresults abantwana babaprepare ukuthi next year bahambe kukomwane ngoba abantwana laba vele ngokwabo basakele muva kakhulu kambe bazafunda nini bazaqeda nini kungakabi layo yona into bekuhlupha kakhulu ukuthi abantwana bazuze izindawo ngoba ezinye izikolo zikhangela ngamaresults ukuthi umntwana uphume njani kakhulu ama-boarding schools lama-private schools nezinye izikolo esibize zikagovernment uzuze indawo kuba nzima emntwaneni oya kuform 1 sokuzaphazamisa vele abantwana bazajuduka ukuze bahlaliseke babe lokuzinza esikolo ukuthi ishiwe indawo esasizuzile sesifunda ngoba vele kuhlupho lokudingela abantwana izindawo.
Ye, yena uhulumende uthi labo abadinga indawo kaform 1 baye ebulenjini lapho ke oheadmaster okuyibo abazakhangela ukuthi ngobani abathola indawo amaresults engaphuma. Ubona ingani bayenelisa yini bonke abazali ukufinyelela lapho ebulenjini?
Hayi, kwehlula lokho vela kulamzali ofinyelelayo but kutshwana kakhulu abafinyelela ukuthi ke bulenjini sehlulekile khathesi khonapha kuthiwa bafunde ngamalasi nendawo ngama-WhatsApp nowhatsapp online sehlulekile abaningi abafundanga online bebethwele nzima abantwana ngoba bafonawako ama abasebenzi baphila ngokuthengisa ndani njengokuthi bazuza imali.
Lingathi izikolo zona zilungele yini ukuthi zivulwe sesikhangela iCOVID-19?
Uyazi kunzima kakhulu ngoba uhulumende wethu into zakhe zonke asisekathemba lazo, ngoba uzathi ufumigethile abagezisile bavikele kungenzakalanga. Ngabe uyasithembisa ahlale esithembisa into eqinisekileyo ukuthi zingafumigethwa zonke izikolo zilungiswe bekungavulwa? Wonake umnyaka khathesi bebhala abantwana beqeda khathesi bagule kakhulu, ibatshayile khonapha ezikolo zethu zonkokulumane ngaphi lapha abantwana bagula bakhawula, wafica sokuphonga uba izinto ezihawulayo. So pho so okwa next year uzakuthi ungesehlukekile ukulungisa khathesi. Nxa ezalungisa afumigethe izikolo azihlambulule azigezise ngesikhathi esifaneleyo ahlaqalise ukuzilungiselela kungaba ngcono kakhulu, ngoba ezinye izikolo kuthenga nazedela lapho engihlala khona bafica uthi esinye isikolo sinomhlangano wabantu besonto ekasitholi abaningi. Ngabuza ukuthi kati bengake yavunyelwa ngihlala khona pha esikolo. Uyabona ukuthi sosane isikolo kuyingozi ngoba abantu labanye abaningi kuyasaka ukuthi igciwane lokuyani.
Unkosikazi Patricia Chabalala ungumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe uza ngena kumnyaka omutsha kusasa evalelwe entolongweni, ilanxa umthethwandaba we-High Court uthe kumele akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Amagqwetha akhe athi abatshutshisi balile ukumkhulula besithi uHaruzivishe ubhekane lelinye njalo icala lokuthumba, kodwa athi akhangelele ukumtholela ibheyili kulolu daba ngeviki ezayo. Sixoxele sikhulumeli se-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Shidanchirodza.
Umakhomburo Haruzivishe kukhanya sobala ukuthi bayamugcona, bathi ulecala ele-kidnapping, kodwa okukhanya kumqoka ukuthi uhulumende kaMnangagwa ufuna ukwethusela ontanga ukuthi bengajoyini MDC ngenxa yokwesaba ukubotshwa lokuhlukuluzwa. So singathi uthi ngesikhiwa i-intimidation kwethusela ukwenzela ukuthi ontanga besabe ukuba lathi uba labanye babo ku-MDC.
Umakhomburo Haruzivishe ubengamelanga vele abotshwe, ubengamelanga angene ekantolo ngendaba ezokuthi ubetshengisela. Uzananzela ukuthi uMakhomburo Haruzivishe ubotshwe elinye icala lakhe lokuthi utshaye ukhwelo. Utshaye ukhwelo nje, utshaye umlozi, abesebotshwe umntana nomuntu. Kodwa uzananzela ukuthi abezanu bona laba abayekethisa amacala okutshontsha igolide, abayekethisa ukubulala abantu besebenzisa izibhamu, labo bantu vele kabatshoni langa besemajele. Kodwa uzananzela ukuthi umuntu otshaye umlozi nguye obotshwayo. So khonokho kuhle kutshengise ukuthi umbusazwe kaMnangagwa ubuhlungu ngumbusazwe lowana esingathi thina uphose ulingisele oka-idamini.
Ukuvalelwa kwakhe uMakomborero okwesikhathi sonke lesi akubethusanga yini abasakhulayo bebandla leno? Mhlawumbe licine libona besesaba ukukhankasa bekhululekile?
Thina akuzange kusethuse ngoba leyo inhlala yenza kaMnangagwa. Sakhumbula ukuthi ngo-2009 ku-convention ezaphu eyenzelwa eMcDonald Hall eMzilikazi, uDabengwa wakhuluma wathi uMnangagwa wamvakatshela ejele. Wathi Dabengwa, nxa ufuna ukuphuma ejele oba lilunga le-ZANU-PF. So khonokho ukuthi abantu babotshwe isikhathi eside akusimangalisi, ngoba siyazi ukuthi yikho ukusebenza kukaMnangagwa, umuntu olesihluku kakhulu ebantwini beZimbabwe. Kodwa ungaletha abanye abantu bamanye amazwe uyambona vele ethaba ibabamba buthakathaka, ibo abantu abajabulelayo, kodwa abakithi hhayi kabajabulele. So lokho akuzange kusimangalise, njalo akwedusanga muntu okwenzakale kuMakhomburo Haruzivishe. Yibufakazi obugcwele obutshengisa ukuthi okwakuthiwa umfokanyongolo uJoshua Nkomo ukuthi hayi umfana lo ulobugqili wayeqinisile njalo umgabu wakhe wathi umuntu lo ulobugqili wayeqinisile. So zananzela ukuthi amalunga eMDC azabotsha haya kusoze kuphele umakomporero aruzibishe bazabe lokhu bebotshwa ngoba imkhuba kamnangagu yaziwa. So hayi akusimangalisi.
Umnumzana Swithani Chiroza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. South Africa seleso le imigoqo ebivimba ukuhamba hamba kwabantu phansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19. Uhulumende wazise izolo ukuthi abantu sebengazihambela santando ngoba umkhuhlane lo usudedile. Lokhu kutsho ukuthi inengi lizangena kumnyaka omutsha kusasa kungabizwa ozwayo. Nanku le ndawo zokunathela phakathi kobusuku sezivunyelwa ukuvula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana abo ngani Mkhwanansi.
Khona ukuvimbeka kokuhamba kwabantu bekusekunomthelela ukuthi ku-affecta amanye ama-business in a subtle way. For instance, abosomatekisi abalayitsha abantu kusho ukuthi labo so i-revenue bisisehla. Ama-business adayisa ngokotshwala ama-hotels into ezinjalo. When movement is restricted, we are affected kakhulu logistics and economy ngoba we are restricted nendlela abosomashishini abaqhuba ngayo ngenxa yokuthi kuzomele basebenze bami ngezikhathi lapho bangasavunyelwa khona ukuthi kube le movement. So kuyamukeleka kakhulu lokhu ngoba usizi also siba kakhulu ebantwini lusizi lwezomnotho ngoba ngama restriction lawa ngempela abantu abaningi bese be struggle kakhulu economically and financially. So sithemba ukuthi ukulifta kwalawa ma restrictions kuzonceda kakhulu. Kodwa ke siyakunanzelela ukuthi abaningi abajabulileyo ngabantu abajabulele ukuthi bazoweza ama party nokunjalo. Siyabakhuthaza ngempela abantu ukuthi bakunanzelela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona, usathelelwana, uyingozi. Ngakho ke noma besenza into ezibathokozisayo bazenze futhi ngokuqapha phela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona futhi uyingozi futhi usasenawo amandla okubabulala.
AbeZimbabwe abakhona ngapho kwele South Africa bahambile yini ngobunengi ekhaya?
Abaningi abantu lapha bakithi behlulekile ukuya emakhaya ngoba bebesesaba le lokhu kuvinjwa ade kuthenjiswe nguhulumende waseZimbabwe ethi yena umuntu uzothi uma efika ayisiwe ku-quarantine for 10 days, ma eteste ele PCR test negative for 14 days, ma engatestwa atholakale positive. Kube nomthelelo omubi kakhulu. I'm sure nakweze tourism kube nomthelelo ukuthi nomuntu ade ngabe elo hlelo lokuvakashela ilizwe lakithi ugcine edela ebona ukuthi kuzomhlupha ngoba ama-hotel costs ne-time constraint ibizomchaya umuntu. Kulusizi kakhulu ukuthi uhulumende uthe eqeda uku-announce lokhu wangenzi lutho ngoba imibiko ibifika kithi ukuthi hhayi abantu nje bayazihambela bayazidlulela abayenelisile ukuhamba akulahlupho. Kodwa abanye abavele bayengabantu abafuna ukulandela umthetho ngendlela obekwe ngayo abahambanga ngempela and kudala nje ukuthi kube le issue nje in terms of i-coordination ne-cohesion yabo nemideni yabo. Kuyasihlupha kakhulu lokho futhi ngesikhathi kunga-extendwanga ama-ZTP permits abo lapha eSouth Africa ngoba ngezinye zezinto psychological esezithwalise nzima abantu lapha bengasakwazi ukuthi impilo zabo zizoqondaphi umnyaka lozayo. So a lot of people bakhathazekile emoyeni lokho esesingakubiza ngesiNgisi sithi anxiety. Thina siyinhlangano lokho esithembisa ukuthi siphezwalo udaba sizama ngendlela zonke esingazenelisa ukuthi siqhubeke ngama-negotiation and we are hoping ukuthi bakwamukele ukuthi kube nokuxegisa kwezinye indawo ama-conditions oku-transfer to other permits.
Umnumzana Bongani Mkhwanansi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. seli kubonile na okusemaphepha ndabeni. INews Day ithi impumela yokhetho lwezano PF iloke ingakethulwa. Ithi njalo limpumela ilakho ukudlondlobalisa ukudlephana okuvele kukhona kuleli bandla. Ikroniko ivika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi udanile kakhulu ngokubhubha komkhokheli weqembu le-Highlanders umnumzana Ndumiso Gumede. I-Herald yona ithi ibandla leZANU-PF lisaqoqa impumela yokhetho lwenkokheli yalo yezabelo olwenziwe ngolwesibili andubana iyethule. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, basakazi bamabahle. Nonke uStudio 7 yabingelela ekuseni namhlanje. Ngiphiphilana enkosini, inkosi benani. Sakazi ngiyacela ukuthi mhlawumbe ngendlulisa omunye umbono. IBhayibheli ithi abantu bami bayabhubha uselulwazi alelwe. Kule ndaba eyenzakala ezweni lakithi kakhulu elayaseZimbabwe esayidinga ngapha yamandebele kwelikamthwakazi. Kukhona abantu into abangananzeliyo manje thina sifuna ukuyibeka mceke wonke umuntu eyibone. Yabona kule qembu leyo kuthiwa yiZaphu. IZaphu ayikho vele yiqembu elingekho kwasayinwa phansi emaphepheni ukuthi iZaphu ayikho yafa. Laba bantu abathi iZaphu yavuka abantu abaswele izikhundla kuZANU-PF le babaxotha manje ukwata bavula iqembu wathi iZaphu. IZaphu ayisekho, iZaphu yaphela. Cabanga labantu bathe bevuka bethi bevula iZaphu yabo labo. Kimu sewu-MTC, sewu-Alliance. Bafike bavoxa, bavoxa u-Alliance laphana abantu basaba ngasazwana u-Alliance. Sesiphumile futhi asangithi u-Alliance. Wathi nanzelela kahle iZaphu le ngiyiqembu leZanu. IZaphu iyiZanu. If umkhonzisi efuna ukusebenza leZaphu, uyabe esebenza leZanu uqobo lwabo ngoba laba bantu bahamba abangena khona akumili njani.
Injani bakamthokazi ngithemba luphilile undawana zonke. Kulo daba engibona ngani iyakhathaza kakhulu kulezi nsuku. Indaba yama-COVID test lawa ikakhulu abantu abasebenzela phandle kwelizwe ihlupha kakhulu mpela. Kunani uhulumente engazama ukuthi akhulumisane labana laba oro iy'nkampani or ama-private lokuzentoctors and nawe ayenza ama-test. At least i-test leyi at least ibe-20 user. Which is kuzoba lula ukuthi abantu bayekuba bethatha lama-fake lokuze ne-fake certificates ngoba le nto ayibenefithi muntu yona le yama-fake lokuze fake certificate njalo ibulala thina esebe sitravela ngoba noma wazuyithole leyo fake test leyo imali ozoyiluza endleleni is too much. Iba ningi kakhulu mpela uthole ukuthi isi-more than let's say ku-R600 or R700. Kanti-ke ma kule nto ekhona nguzulu wonke mpela i-price yakhona abantu khona ukwenza into egenuine. So yikho uhulumende siyaphela ukuthi angayezama ukuyifakela izibuko le ndaba mpela yama-COVID test. Hhayi sikhathele ukuba imali ziphunga uhamba ziluzwa ngendlela engayisiyo. Njalo kule ndaba naleyo yokuthi abantu abanganamaphepha mase bengena eZimbabwe kuvele uhulumende uyazi ukuthi more than 3 to 4 million Zimbabweni base-South Africa abanye base-Botswana uhulumende uyazi ukuthi abantu bakhe laba abangenamaphepha. Yikho lokuthi mase bengena ezweni kufanele badize why uhulumende engabuyi nendlela. Hayi umuntu maye engaphandle kwelizwe singena elizweni lakubo akhokhise maybe R50.
Ngilibingelela ku Studio 7 lonke nje basakazi labalaleli. Sengathile audio yami ngafunda. Hayi, siyabonga indaba elisethulela zona indaba ezinhle kakhulu ezisifundisayo njalo ezisakhayo. Hayi, akukho kubi nje bengithi ngibulise. Ngithanda ukubulisa izihlobo zami usibonakele Ndlovu, ohlala eJimstini, isikole kuseNdlovu, nomamdala osekhaya le kobulawayo eNkulumane naVusi.
Salubonani basakazi beStudio 7. Nginethemba ukuthi lonke liyephephile emkhuhlaneni lokhona. Mina nguBhanda Moyo, Plumtree, Bulilima West. Mina ngendlela engibona iZimbabwe ukuthi mase sithi sifuna iZimbabwe ekhululekileyo, kufanele sibheke laphana kuzeke imithetho elaphana esetshenziswayo iye kuleli lizwe for 40 years. Ngaphandle silungise ngagijima yonke into esikhulume nge-devolution, ekhulunywa ngomlomo iphelele emlonyeni, sikhulume ngamavoti, sikhulume ngokuriga ma singazange sifike laphana kuzeke kulungise indaba yokuthi kuvotwa njani, kwenzakalani laphana kuzeke. Hayi, ikho into esizayitshintsha la, kuyohlala kunjalo, kuyahlala kuyibhasi naleyo lo windi wakhe. Okay. So hayi, ngingabeka amaningi mina ngubhanda ekulilima West kwamagwama village komnyama area.
Sanibonani Studio 7 lonke balaleli abalandeli beStudio 7. Thina sisicelo lapho ukuthi lisicacele kahle ukuthi nxa kuvotwa kuvotwa njani. Ova lapha khaya namaqembu maningi, thina sasisekonfuse ukuthi kanti vele kahle kahle MDC yiyo yiphi. Ngokula abanye bahamba bethi bama-MDC kudlula zozoselivotile zokuthi hhayi labana vele basengabezali. So sicela lisicacele kahle besobala kube segcekele ukuthi kusivote njani, sivotele bani.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amalunga ePhalamende awele Kenya adabulene ngenqindi izolo phezu komthetho phakathi kokubunjwa ozalawula amabandla ezombusaswe. I-Reuters ithi amakhulu abantu abuthene eCape Town kwele South Africa izolo evalelisa u-Archbishop Desmond Tutu phambilini kokubekwa kwakhe ngomgqibelo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukhulumisane losowabo wele Russia umnumzana Vladimir Putin ngocingo izolo, wamxwayisa ukuthi engalokothi athumbe ele Ukraine. Isikhulumeli sikaBiden uJen Psaki wazise ukuthi uBiden utshele uPutin ukuthi achiyane lomcabango wokungena ngamandla kwele Ukraine kulandela ukuthumela kwakhe amabutho emngceleni walelo lizwe. Ukukhulumisana kwababili laba ngokwesibili kulinyanga njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika ibambane labangane bayo abakumanyano weNATO lele Russia phezu kwalolu daba. UBiden uxwayise njalo uPutin ukuthi engavele engene ngamandla kwele Ukraine amazwe angentshonalanga aza kwethesa ilizwe lakhe izijeziso zenotho. Umcebisi kaPutin umnumzana Yari Ushakov utshele intatheli zindaba ukuthi bakhangelele ukuqhubeka bekhulumisana leMelika ukuze bathole isisombululo. Kubike iAFP. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Amboni ngani iphone call leyi izaletha impumela esingathi ingaletha i-de-escalation of i-crisis ekhona? Hayi, actually ilapha sibona uPutin eziveza njengomuntu ohlakaniphile kwezepolitiki. Nguye ocele ukuthi hayi Biden hoza sikhulume. Imina ngilezikhalazo 1 2 3 waziloba phansi, and wizikhalazo akwazi mhlophe ukuthi i-America labangani bayo abakunetho abasoke bezivume. So hayi, indlela yokuthi-ke nxa sokusenzakala okwenzakalayo kusasa, abantu bethi kodwa uPutin wayetheni, wayethe wozana etafuleni sikhulume. Mina mboni ngani singaya phambili ngalokho elibona basebeyala. So yindlela kaPutin ukusifaka phambi kwamehlo omhlaba njengomuntu onjani ofuna ukuthi kube le progress, kube lengqubela phambili endabeni ye-Ukraine. But nxa sikhangela indaba ye-Ukraine lamanye amazwe ekuSoviet Union, amanye amazwe lawa afuna ukungena kuNATO, angithi okutsho ukuthi-ke asedlelana le-America, okuyinto efaka iRussia kuposition engahle, ngoba amazwe lawo asengasetshenziswa i-America kunjani ukuhlasela iRussia. Siyazi ukuthi i-America emazwe lapho eloyobudlelwano khona yafike iyakhe i-army base. So cabanga-ke i-America isile army base e-Ukraine. I-Ukraine ilizwe eli-strategic for iRussia nxa ingena e-Europe. So uPutin uyakwazi akwenza uvikela ukuthi i-America ithole amandla amaningi e-Europe laku-NATO.
Singabona kugcina kusiba lokuthwalelana izikhali yini lanxa nje uBiden esetshile ukuthi iRussia abazayijezisa kodwa kabasoze bayihlasele ngezikhali.
Amboni ukuthi amazwe angatshwalanga e-Europe angavuka esehlasele iRussia, ngoba inxa sikhanyela khale sibhekane le-COVID, all our efforts ngokuthi zama ukulwisa yini umkhuhlane we-COVID and imali eningi iqedwe yini i-COVID. Nathi uthi ke songavuka abantu sebeqoqe izimpi kwayale kwale, hayi but amangakwenza nje ukuthi kwesiphatha manje zeAmerica ukuthi hayi bona bangasebenzisa izijezo zomnotho. Yes, bangakuzama lokhu ukuthi they force iRussia ukuthi ichiye khonokho efuna ukwenza. But iyona ngokwayo iRussia ukuthi izangena e-Ukraine, hayi asikuboni ukwenzakala, asikuboni ukwenzakala. iRussia izaqhubeka isenza khonokho ekwenzakala kathesi ukuthi iyethusile. Ubonakale ingani isingavuka ingene e-Ukraine, ubonakale ingani isingavuka isithethe i-Crimea. iRussia isebenzisa yaba ukuthi acting on the interest of our citizens. Angithi kula bantu beRussia abanye abahlala e-Ukraine, abahlala kubo Crimea, abahlala kumazwe lawo aye kuSoviet Union. So yikho okubenza ukubanika igunya elokwenza abakwenzayo. Sinike umzekelo weSouth Africa leZimbabwe ukuthi kulamavenda eLimpopo, kulamavenda ko-Beitbridge up to ko-Gwanda le. iSouth Africa ivuke isithi no, thina sesiprotect amalungelo ezizalwane zethu ezosendelwe sizenda angaphi ase-Beitbridge. Yikho iRussia ikwenzeka kumazwe labo e-Ukraine. Elisikhumbule njalo ukuthi i-Ukraine i-strategic kuRussia kwezomnotho wayo, ngoba idila lamazwe angaphi awe-Europe endaweni zegas. Even for yona ingwayo i-America nxa ingavuka ngelinye ilanga ifuna ukuhlasela iRussia.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba ehlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-grade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Aruzibishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa inkantolo yi-High Court ithe kumele akhululwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungamili nkomo ngilifisela umnyaka omutsha omuhle.